kambe wona amalunga edale leparlament xa engayehluleki ukuthi asukumele umongameli welizwe engena edale leparlament kambe shuwa ikuthoni khona kufundisa ibukhokheli bani vele bonoko athinti nakathi okungadluliyo ukukhetho oludlulile bakithi sesedale leparlament baesidiva njengabantwana shuwa khona kwona kuyadanisa kuze kuthiwa umthetho kawenzwe eparlament ukuthi abakhutshelwe phandle ngathi besenza njalo sokukhanya sebehlukuluziwe sebenzenjani sokuphinda sokuspenda futhi omunye umumo sokungantiwa singabantu okungala democrats okungalani okungalani but yes kujikisele emuva kakhulu lokho kuba ngathi engeja kube sixayisa engejane thina singakayingeje omunye umuntu ongaphandle even singakayingeje international community uma isizengeje thina ezimbabweni nanjengamini ngitanile kakhulu ukuthi nanzelele ukuthi wona amalunga edale lephalamende asuke aziphathe ngendlela enjengayona le eyenzakeleyo kuze kusiba ne-result enjengayona le eyenzakeleyo kuyadaniswa okumangalisayo
kodwa nxa sikhangela phela abantu balelungelo edale lephalamende ukuthi bakwenze kona kwa bakwenzileyo akunjalo babakhole
kodwa ngani indlela ile bayenze ngayo iyinhlamba kithi ngizakutshela iqiniso lonke ukuthi umongameli nxa evele ngumongameli welizwe esize edale lephalamende ayesukumelwa ngabanye abantu beme-undermine abanye bengamsukumeli kwenze njalo kuthiwe abantu laba bephathenje akulunganga kuyinto okunjalo kubi kakhulu noma ngaze kwenze kube kusenziwa ngubani yinto embi kakhulu liya eyokuthi imbi okokuthi sibili noma umbani ngitsho wona la ama-members of parliament nxa bahamba khona bafuna ukuhlonitshwa ngabantu njengezinkokheli yibo abantu abokuqala wafuna ukuhlonitshwa ngabantu lapho abafika khona befika kungakhathalekile ukuthi umuntu wakhona ngowayiphi iphathi kodwa bayefuna ukuthi bezitsho ukuthi wena yena ungu-honorable member of parliament but ngezinye indlela ehlule ukuhlonipha umongameli welizwe kuyadanisa kakhulu gips lokho
ubona zani kuyagcina ngani khonokho njengoba abanye sebelimele sokunjalo
sokuzathi sifaka nje umfanekiso omubi kwabanye ngaphandle into enginanzelelayo kithi ukuthi nxa sithithi siyakhulumisana kumbe siyayingejana kumele siqale ngathi thina njalo nxa sithi silungisa izinto zethu kumele siqale ngathi thina kumele wona ama-members of parliament kathesi abe yiwo alwisela ukuthi izinto zilungiswe edale lepha ayibonke uyadlala epharlament.